Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 29 Julikazi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula ibail umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe ozaba ephethe isikhundla sikaMfumira.
Ingaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kaMnangagwa hayi ubuthakathi uyabudinga uyabulungisisa.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo elizweni.
Ngiyaye ngizwe abantu bezepicile ukuthi bazasebenzela bathi abone ngiphumelela ngoba iningi labantu livele kahle sebenza.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele, sixoxa lomela isigaba sebulilima West edalele eParliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi owebandla leZANU PF.
Lokho engikucelileyo mina ikakhulu kusabele engisihlangeleyo ebulilima West kunye labanye nje abaningi emadebeleland South engibaziyo, sesicele-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula imali yebail umongameli Emmerson Mnangagwa useyazise ozaba esaphethe isikhundla sikankosikazi Mfumira. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni kulandela ukubotshwa kukaMfumira owetheswa amacala okuchaphaza imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu i-$95 million. Uhulumende wasebenzisa umthetho omvumela ukuvalela umuntu ocatshangelwa ukuthi ulecala elikhulu okwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala abasakhulayo bebandla leZANU PF besithi basaqoqa olunye njalo uluhlu lwamabizo eziphathamandla zikahulumende ezilamacala enkohlakalo oluzaphiwa i-commission ebona ngalolu daba eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe ngempela uhulumende ngabe ezimisele ukulwisana lalolu hlupho ngokupheleleyo na?
Uyabona ukuthi nxa amathole edlala selisinkomo kuyabhuca uthuli. Uthuli lwakhona luyafana lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungazibona ukuthuli luphongubhuca nje sithaba sithi hhayi amabhuru ami sekhulile. Hayi yakupha manisile abantu laba dadi abezanu laba ngaso bantu okungabathemba kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona sibili izikhulu zakhona ezobudlwa kuzangu azikabanjwa futhi awusuze kwenzakala ukuthi umuntu azidinge ubuthakathi yena enguye ethi hayi lapha ekhaya kulabathakathi kungcono sidingane thina singabathakathi lokhu ngibona ngathi ngimadlwane kuphela sizakuzwa nje sebesithi yabona ungaze i-herald ungayibala kuhle ihlithi yona akutsho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa. Yiyo i-statement engiyibona isengathi ingasithengisela ukuthi isikhona ngaphi.
Kodwa siyabona okokuqala nangonkosikazi Mfumira lokho esezandleni zabo.
Ye, yikho lo kuphela ukuthi antsho ngeBhayibhelini uthiwa khona ngesikhiwa bathi kule sacrificial lamb indaba ezokudlwanga uzwanga ezecrofs zaphuma kudala kanti laba labana bejesa labantu bathiwa khona banikwa i-$3 million kungakwenzanga lutho kule nto ezinye kodwa asithini njengophela sithi ilizwe ledemocracy nxa yena umathandamoyo ujust mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani nithuba lokuthi sikhangelisise sizabona ukuthi lo obanjiweyo lo nxa ama-facts akhona ubufakazi bakhona bukukhona engaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hhayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa
sesizile njalo abanye asebephumele egcekeni ukuthi bethi hhayi bona bulalutho abalwenzileyo abafana lo nkosikazi sekayizenza lo mnumzana obert mpofu
labo kabathule njengomalume amampofu kakathule nxa laba bantu bezanu besithi bona unotwetisayizu za ngendlela eqandulweni kabaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits antsho umasikwa la nsikale phumisa every year kulama-annual statements e-econet siyazi ukuthi inotiyakho yavela ngapha ichaya i-audit kutshengisela ukuthi unoti yonke abanayo bayithenga njani imali yakhona bayithatha ngaphi amaloni akhona akulamfihlo hhayi asithi we are not saying ukuthi bakujilti thina sithi nxabe kungelalutho abalufihlayo kakuphunyiswe ama-records akho nama-financial statements jabulela ukuthi hashi abantu laba balezandla ezingangcolanga
ngezinye indlela singathi akulamahluko ozalethwa yikhomishini le entsha
hayi phela njengoba yiphele sithi hashi zikhona iyoyazibhala sisithi khona ikhomishini leyani yayikhona leyani yabowabhila labo kurtson kuni yabobani mani yayisingani khane singcolise hayi mina njengomuntu o-one ozwisisa i-democracy i-commission i-constitutional kasibone ukuthi yile i-commission izakwenza msebenzi wani ukuthi sikhondeme kathesi kungaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani njengoba sebesinika isampuli le ekaprisca mfumbila sizakhuluma nxa yecala ejebhalweni nxa yenacala amadali kakhulu newodwa
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho yelizwe ubexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo okutsho ukuthi sokuza baba ezindlini lapha. Inkampani elungisa ithukela eTongat Hewlett ikhuphule intengo yethukela ngesilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla eningi ezitolo layo iqhubeka isiya phezulu. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwebandla elibusayo leZANU PF ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-shops ingathi mbe izitolo eziningi bangabe bekuthengisa into zabo ngemali yeZimbabwe singatshela le ibond esetshenziswayo kodwa intengo yabo bona abayigcinileyo ngeyama-US dollar so isikhathi esiningi i-rate ingatshintsha kwi-black market lapha kumbe khona banebhenki uzabona ukuthi izinto lazo ziyakhwela so into ziyakhwela nsuku zonke kungaba yithukela kungaba yinyama kungaba yifiweli into zitshona zikhwela nsuku zonke isinkwa sinjalo siyashota lapho sithola khona sengisithi $5 $6 ibhanzi lakhona lalo liyabe likhwelile so izinto ezimbabwe ziyazi lokho zikhuphuka okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthi bethole nje ukudla ingathi amamezi amathathu ngelanga ngoba into ziyazi lokho zikhwela okanye imiholo yabantu ayikhwele.
Bakhona yini abathengisayo ngedola leMelika lemali yakwamanye amazwe abayamukela ezandleni kumbe baguqula intengo njalo nje kuphela?
Hayi ezitolo lapho abantu bayathengisa ngemali yakuleli lizwe but abakwenzayo yikuthi nje baguqina intengo nxa into yakuyi-$2 iyayithengisa nge-$6 njalo njalo so intengo ngathi amadola e-America bayathatha kodwa intengo yabe ikuthengisela nje ukuthi hayi into leyo lokhu ithengiswa ngama-US dollar wena ubhadala ngemali yakuleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe sizwa kuthiwa seliqalisile ukumemezela ukuphenduka kwedola leZimbabwe abantu bathini ngalokho?
Singathi ngokuletha ukuthi ngaka 2014 beze bethi kona abantu sebezaqala ukusebenzisa idola lezimbabho kwahle kwatshengisela ukuthi izimbabho idola siphendukile. So abantu nje sebekujwayele ukuthi ke zingaba khona sebekhangelele nje ukuthi intengo leyo izakhwela kuze kufike ngaphi. Abanye besesabela ukuthi kungafika ke lapho okwakufika khona ngo-2000 sigcina sibuyisela futhi back ukuthi abantu sebesebenzisa imali zakwamanye amazwe.
Abe-ZCTU sesike sezwa bekhuluma ngokutshengisela ezitaladeni phezu kokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. UZulu ulawo yini umdlandla wokutshengisela kumbe wesaba okuke kwenzakala ngozibandlela?
Ukutshengisela kwezimbabho kuyahlupha kakhulu ngoba iningi labantu livele kalisebenzi. Abantu nje abaziphilela ngokuthengisa ema-flea market langaphi langaphi. Izisebenzi zona zilutshwana kakhulu. Abaningi abantu abasebenzayo ngabantu abasebenza kuhulumente esithi ngama-civil servants. And isikhathi esiningi zathotha ama-civil servants wona vele kahambi kwi-strike isikhathi esiningi. So ukutshengisela kuba khona nenye abantu bahlala ezindlini. Nxa ikakhulu abantu bemthoza abangathi kona hayi thina intengo yamafutha asisayenelisi sizakumisa imota zethu. Yiko lapho othola khona abantu bengasayi emsebenzini abenelisi. So ngiyaye ngize abantu bezethithi bethi bazatshengisela but abone liphumelela ngoba iningi labantu livele kalisebenzi.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni lo ntungamile inkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lithi amasotsha amathathu abotshiwe edolobheni le-Beitbridge ngemva kokudubula abulala elinye ilunga lesonto yeZayoni ebelisiyathandaza ezintabeni labanye bakhe. Iphephandaba le-Herald lithi kulesiphathamandla sogatsha lwezinara unkosikazi Nancy Masiwa Chamisa olokhu ethola iholo lenkulungwane zamadola eziningi lanxa waxoxwa emsebenzini. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye sesilipha ke amazwi enu eliwathumele ngapha emsakazweni we-Studio 7 nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Kini basakazi bala Studio 7, ngithanda ukulibulisa, ngilisela impilo enhle, ukusilethela inuzi ezimqotho sisizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelele. Mina engikhulumayo nginguCleva Ncube ngisesigabeni seBhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo bantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu eseZimbabwe silobunzima. Hayi, ubunzima bukhona kulezi nsuku yisiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezanu wawangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakhona ebone. Hayi, kunzima kukhona sibili. Sikuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi. Ma kuthiwa siba lama-rallies izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubroker ukuthi kungenzakali. Kanti hayi, okwakadesi lokhana bazekwenza ngesikhathi selo mgabe. Hayi, kwathi sungani sokunganele babe kufisa ukuthi ngabe bengachitha kodwa kwehlula ngokumthetho ukhanya nganathi sibagazeli. Hayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kadesi enxa e-East sizamfaka ku-MP wethu amaneningi lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasithethela izindaba eziqotho. Sisale kahle. Yini, ngithanda ukuxoxisana lani, sibonisana. Kini basakazi bala studio 7 ngithanda ukulibulisa ngisibela impilo enhle ukusilethela inyuzi ezimqotho esizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelele. Mina engikhulumayo nginguCleva Ncube ngisesigabeni sempani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo bantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu seZimbabwe esiloko nzima. Hayi, kunzima bukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano awangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakho nebone. Hayi, kunzima bukhona sibili, sikuthwele kwelakithi laphezubabe asibakwazi. Ma kuthiwa siba lama-rallies izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubloka ukuthi kungenzakali. Kade hhayi ngoba kathesi lokhana babekwenza ngesikhathi selwa umgabe, hhayi kade sokungani sokungamene babe kufisa ukuthi ngabe bengachitha kodwa kwehlula ngoba umthetho ukhanya nganathi sibagabele. Hhayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kathesi nxa e-East sizamfaka u-MP wethu amaneningi lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba ezimqotho. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana.
Mina ngiyajabula lokho okwenziwa ngu-President Nelson Chamisa ukuthi ahlanganise ilizwe ngezindimi. Lapha khona ufika akhulume nxa kuyisiyona ukhulume isiyona, ngapha ekhona lapha khona esindebeleni ukhulumisa indebele, ngoba elizweni kulabantu abadala abangazi isikhiwa. Bafica ukuthi upresident uyakhuluma ngesikhiwa lalapho kulezi zalukazi khona.
Ngiphinde futhi inamba zami 0779036075. Salibonani kustudio 7, ngicela ubekezela Banda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma seduzane 0779036 05. Salibonani kustudio 7, ngicela ubekezela Banda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma seduzane 0779036 05.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu, amazwi ke liwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abasakhulayo abakuhlelo lukahulumende welemelika olujonge ukuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika lokubahlomisa kumisebenzi etshiyeneyo oluthiwa Mandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni se-Washington DC izolo. Kuhlelo olwe Mandela Washington Fellowship Summit, ovule uhlelo lolu ngokusemthethweni ngumnumzana Ben Carson, umphathintambo obona ngezindlu kwele Melika, wethula amazwi lenkuthazo kuxuku labasakhulayo laba abakuhlelo lwalumnyaka. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Mkhwananzi, omunye wabasakhulayo abakuhlelo lwalonyaka olwe Mandela Washington Fellowship. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Mike Hobe.
Mina ngithintekile kakhulu lapho umnumzana uCarson ekhuluma. Ikakhulu uthe yena umamakhe wakhule esebenze emayadini kumbe singathi esilunga ama-domestic workers. Mina ngakhulisa umuntu esingathi domestic worker, umama wayesebenza emayadini esebenzela amakhiwa labantu. So umnumzane Carson uthe ekhuluma bokungani ukhuluma lami, ngoba ngithintekile kakhulu. Ngabona ukubana nxa umnumzane uKhasone kwanisa ukuthi ebe lapha khona ngiyakwazi ukwenza lo mayiphi into lapha emhlabeni
kodwa ngaphandle ku about the life story kababu Ben Carson ukhona ukunye ophumileyo nazo ngehlelo namhlanje
ye omunye engutholileyo kubana asilandanga ukwenza iholiday lapha sizosebenza ye sesifundile kusasa lathi kumele sibone ukuthi lapha esivela khona iAfrika yathuthuka kakhulu
akusinteni kancane mayelana nodaba lwemfundo
sifunda into eziningi thina bese Drake University besenze kuthiwa yi-experiential learning ngathi esikhathi esiningi besitshona silabantu abamabhizimusi sisenza ama-community projects sibuya neklasini sizofunda but into engikwazi ukuthi ngajabula kakhulu ubona khona phana sihlangana labantu abatshiyeneyo mina mbuye ngile company yami emayirana esebenzelayo eZimbabwe lase-Africa sithe sesikhona ngale sixoxisana labanye sithole ithuba lokubana sikwanise ukuthi si-register imayirana ibe imayirana international kulama-partners amanye ehlangane lawo abangabantu abale-citizenship yakhonapha e-America kunjabulisile kakhulu ngoba kuyenza ukubana i-vision engilayo iqhubekele phambili
asithinteni udaba mayelana lobudlelwano ngiyazi ukuthi owayengumongameli yena owaqala uhlelo umnumzane uBarack Obama abanye bathi president number 44 nguwe owathi hhayi ubudlelwano phakathi kwabasakhulayo abadabuka emazweni athiyeneyo kwele Afrika kuyinto eqakathekileyo ngempela umuntu ongathi hhayi mina when I go back home sizabe silolu budlelwano sizasebenza ndawonye
ngiyabonga kakhulu hhayi lapha phakathi kwabantu bonke lawa ngu-700 kulabantu the amazing people imbono yabo yezwa lawo yazi uphonga uvuthama ukuthi heyi abantu bayasebenza but thina into enijabulisa kakhulu sithe sise-Drake University sabona ukuthi hhayi si-interact-a labanye abahambayo kuhlelo leli kwiminyaka edlulileyo sananzele ukuthi hhayi nxa abantu bangahlangana bathi ye sizasebenza sonke ye sizasebenza sonke but sibona ukuthi ngcono sithathe amazwi ethu siwafake into action sase siforma i-company ethiwa yi-the Greater Global Partnership sakhipha sasafaka ama-$500 ethu si-12 sase sakhipha ama-$100 khonapho sarejista i-company yethu i-university yakwanisa ukuthi sitholele i-lawyer sase sisebenza ama-values ethu ama-articles i-organizational structure kuyena lawo amaviki alandelayo siyasebenza gadalala ukubana sikwanise ukuyilontsha le inkampani it will be one of the first companies which can be simultaneously launched in more than 10 countries
abontana ke abaseZimbabwe ukhangela ukuthi uzabe ubathuthukisa kanjani
mina ngiyavutha phakathi ukubuyela ekhaya sokumphuzeli sengifuna ukuyasebenza kulezinto eziningi engizibonayo ukubana ngingazenza ngcono ngiyathi esilungu bathi uyaba lebhedeni uyabulayo ukubana I must make a difference kumele yinto engithinta kakhulu enhliziyweni yami ngoba ngiyawazi ubana okuze ngibe lapha kulabantu abanikayo ithuba lenaleli kulabantu engangingabazi ababembhadalela i-school fees kulabantu engangingabazi ababebuya benika okokudla so mina engithanda ukukutsho ukuthi ngesikhiwa bathi I'll be accountable mina ngingumntwana wase-Africa ngumntana waseZimbabwe ngumntwana okhuliswe ngabantu abaningi abatshiyeneyo lami ngizakwenza ngizabisela ngikhulise abaningi amfuna ukuyakha kuphela ikhampani encane ngoba kumele ngiyakhe ikhampani enkulu ekwanisa ukuthi isize abantu abaningi
lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi osakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship olwalonyaka ebekhuluma khonapha eWashington DC lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edalela eParliamente engowebandla lezanu PF.
Hayi kuvi mhlakaba kakhulu ukugambela amanga kuvi abantu bakithi bazwele lonyaka kodwa ke kuthembisa singanqoba ngoba na singaphumelela ukuthi lokho engikucelileyo mina ikakhulu kusabelwe isikhangeleyo ebulili maWest kunye nabanye nje abaningi emadebeleland south engibaziyo sesiceleke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu bengikhuluma nje lophethe i-office ye-social welfare eGwanda e-province ukuthi aluba kungenzakala ukuthi sengezelelwe amasaka yebo kungathi kuyavunywa-ke lokho ukwenzela ukuthi kungabi nabantu abazanikwa amasaka ngoba kuthiwa bayadubeka kodwa abanye bese bethiwa kabanikwa ngoba kusetshenziswe ezinye indlela zokutho ukuthi bayadubeka kumbe kabadubeki umuntu wonke uyadubeka ngalesi sikhathi esikuso ngoba ngakula muntu olemkhoba eyayithelezela emasimini akhe yedwa ngoba izulu kalinanga kithi sonke so wonke umuntu katholanga izulu enene le wonke umuntu udinga usizo lokudla so ke hayi sibona ngazathi singazama ukukunqoba ngaleyo ndlela kodwa ke hayi ngivume sibili lapho baba indlala imbi kuvi sibili lapho esihamba khona sibhota indawo eziningi kakhulu every Friday and Saturday and Sunday and esihlangana lakho kuzwisa ubuhlungu kakhulu
manje abantu baphila njani asithi bevuka ekuseni lize liyetshona ilanga
bephila njani ukuthi bayabedleni hayi ndela mahlakha legijima kukwamanye amazwe aluba sibona inyuzi ziphuma kubo mabonakude zibonisa isimo esibi kodwa njengoba ngisitsho ke abantu bakithi bayazizamazamela la uyakwazi sila abantu bakithi abasebenza bandle kwelizwe abazamazamayo ukuba bethumeze lokhu lalokhu sila abantu abathanda ukuzivusela amakhanda bayethenga lokhu kwenye indawo abona ukuthi angakutshintshisa njani kube yilokhu yana angelakho kodwa okuhle engingathi kusabambe abantu kathesi hatsho uhulumende abantu abanika ukudla sibili malanga wonke imigwaqo inje ifile ngenxa ikakhulu yezimota ezinkulu eziyabe zithwele umumbu almost every week zisiya kumawadi ngakhangela ibulilima yona ilamawadi angu-22 khangela wonke amawadi la ayi-22 every month kumele kube lokuholwa so ungakhangela nje ukuthi laba abaholayo ke kusangathi kuyadedisa ubuhlungu bendlala le kuphinde kube yikuthi yona i-GMB uhulumende through i-GMB unika abantu umumbu inyawuthi all cereals in general at a very subsidized price iprice ongeke wacabangela ukuthi yiyo sibili ongathenga ngayo just 37 pounds Last night, 37 bond, it's even far less than rand, 100 rand. To say 37 bond is less than 100 rand. So, Gabafe was a man who was a good thing. You have to get GMP, Ulinga Zabu, Kwane, Utene, Isagalako, Ulisavin Saganda. You have to be able to get a Kikamakan, the Pangalaman, who was at it.
Is the Fuyo Zonage?
Yeah, you can't go to Lobushumu, Konalapo Nova, is Fuyo Azila, Ivan, was at it. uzaziphathela amakhumkhumu egoli njengabantu kodwa ke sokulomkhuba enuncoma kakhulu ukuthi abantu sebekwazi ukuthi siyaphila isitsho sesane sokuthi make hay while sunshine esesikhiwa basika utshani kwezinye indawo ikakhulu asithi engxenye kulungiswa imigwaqo emaceleni lapho ukuthi ukhanye kuhle abantu bayagoqa utshani lobana bayebugcina ukuthi ngaso kukubi-ke babusebenzisa kodwa inkomo bezisadofadofa sibili indlala ekhona isiyo leyane yokuthi inkomo sezicuba hatshi inkomo ziyakubona sibili utshani zidobhadobhe kodwa bese zincedincediswa yilaba abatholayo bazinike utshani lobuyana abanye abatholayo bazinike isawudo leliyana lazo zithole ukunatha amanzi kodwa inkinga esilayo kakhulu ngamanzi ngoba indawo zakithi eziningi azila madamu amadamu akhona alungiswa from about the early 1930s. Siyakhankasa emisebenzini yethu kuma-partners awe-development nakuhulumende ukuthi sithole ukulungiswa kwamadamu amaningi kunye lokukalwa kwamatsha.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima edale lephalamende ongowebandla le-ZANU-PF
esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasizwa sixoxa njalo kusasa ngodaba lwendlala emaphandleni ye isikhathi sesidliwe ngumangoye njengokutsho kwami sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye 6:30 ekuseni lingasithola njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.